Inengi lithi kulusizi ukuthi labo abetheswa umlandu wokubulala kumbe ukubulalisa abantu abazinkulungwane ezingamachumi amabili 20,000 ngeGugurahundi bayabe phela emhlabeni udaba lolulu lokhu lungakalungiswa. Ababikwa baphatheka kulombhuqazwe asebatshonayo bagoqela umnumzana Robert Mugabe, u-Enos Nkala, Solomon Mjuru, loPerence Shiri, yena obulawe ngomkhuhlane we-COVID-19 ngeviki edluleyo. Abaphilayo bagoqela umongameli Emmerson Mnangagwa ngokwakhe, umsekeli wakhe umnumzana Constantino Chiwenga loSidney Sekeramayi. Ocubungula ezombusazwe umnumzana Brilliant Mhlanga uthi ithumba leGugurahundi belingabohla kuphela alubana labo abaphatheka kusehlakalo lesi bethe bamiswa emthethwandaba.
Ngakade kungaba lo mthethwandaba ukuthi abantu bonke laba abaparticipate entweni zeGugurahundi abanjengabo Shiri, omnangagwa, sengikhuluma nabafayo uGunda, bonke labana uGeneral Gunda, aluba bonke kade bengaphiliswa babekhona emthethwandaba ongaba khona umthethwandaba kaZulu, baphendule ukuthi benzani, bahlawuleni lamacala abawenzayo.
Enye njalo ingcwethi kwezombusazwe umnumzana Zenzele Ndebele, yena osethule amafilimu amayelana ngeGugurahundi, uthi kaboni udaba lolu lusifa lwangena enkantolo ngoba abasolwa yibo ababusayo.
Bazabusa beze beyokufa indaba yeGugurahundi ngazange ithonisiswe ngoba anguboni ukuthi izanu izaphuma esikhundleni eminyakeni emlutshwane elendelayo. And as long as izani isesikhundleni akula muntu ozabe lesifiso sokuthi ekhulume ngendaba yeGugurahundi le.
Lanxa umongameli Mnangagwa ethe ilizwe lilahlekelwe kakhulu ngokubhubha kukaShiri, abanengi eMidlands laseMathebeleland bebejabula enkundleni yeFacebook leTwitter besithi usehambile umbulali. Owayengumphathintambo kuhulumende kaMgabe umnumzana Jonathan Moyo, yena owabulawelwa uyise iGugurahundi, uthi kulusizi ukuthi uShiri usehambile engamiswanga emthethwandaba, wakhuluma iqiniso. UShiri ubikwa wayesaziwa ngegama lokuthi Black Jesus ngesikhathi seGugurahundi ngoba wayelamandla okwahlulela abantu ukuthi bayaphila na kumbe bayabulawa. Nangu olwela amalungelo oluntu umnumzana Difa Dube.
UShiri babunkomo njengoba sisazi ibizo lakhe elithiwa ngoBlack Jesus, ngumuntu obekade elenhliziyo embi, inhliziyo elukhuni kakhulu. Nguye obekade ongumunye abale force of violence ebekade isetshenziswa kakhulu ekuthinini ukuhlukumeza abantu bakithi, abantu beZimbabwe, ukuthi bavume izinto abangafanele ukuthi bazivume.
Amazwi kaDube agcizelelwe ngumhlanga, yena othi njengoba uShiri esehambile sengathi uyawafica amacala akhe emelele lapho ayakhona.
Bafike lapho abayakhona bathole laba ababulalayo imphefumulo yabo bayicitsha emhlabeni bezibiza oBlack Jesus. Bekhona ngaphansi kaNkulunkulu befike babika ukuthi baphatheke njani.
Umgabe laye waze wazifela engazange axolise ngodaba lweGugurahundi ngaphandle nje kokuthi kwakuyisikhathi sokuhlanya. Ngaphandle kokuxoliswa lokubotshwa kwalabo abaphatheka kulumbhuqazwe, abanye bathi kunenge abafisa kwenziwe okufana lokuhlawulwa ukuze udaba lweGugurahundi lulungisiswe njalo kube lokukhomisana umlotha elizweni, kutsho umnumzana Ndebele.
Bakhona njalo abanye abafuna nje incwadi, umuntu abefuna i-death certificate yesihlobo sakhe esafayo. Kulabanye abangena ama-birth certificate njalo abafisa ukuthi nga bathola ama-birth certificate ngoba ubaba bafa bebancane ngezikhathi zenezo sebeze besiba labantwana. So ngabantwana labo laba abangela ama-birth certificate.
Wathi engena embusweni umongameli Mnangagwa wathembisa ukuthi iZimbabwe Peace and Reconciliation Commission izalulungisisa lolu daba. Umnanga kwa usegi wa sanga na lenko keli ya zinye insanga ni soezi pansi kwa manyano we Matebeleland Collective. Uga nye lezi nduna ze Matebeleland ndive kulumisa na ngalulu tava. Umqinisihlalo weZimbabwe Peace and Reconciliation Commission umnumzana Selo Nare utshele iphephandaba leNewsday ngenyanga edluleyo ukuthi izinduna lazo zifuna uMnangagwa axolise. UNare ukufakazile ukuthi ezigabeni zeMatabeleland leMidlands lapho ikomishini yakhe esihambe khona ukuyakhulumisana loZulu ngodaba lweGugurawundi lolu kulokhu kulokufuthelana okukhulu. Ilunga leZanu PF umnumzana Believe Gawule laye uyakuvuma lokhu esithi ngempela udaba lweGugurawundi luyisilonda esilokhe sibhibhidla esimele selatshwe. Kodwa uGawule uthi uMnangagwa uzimisele ukululungisisa lolu daba.
Uvunile ukuthi kukhuliswa ngendaba yeGugurawundi wasesenza njalo ukuthi abe lemihlangano lezindula zezigaba zakithi ukuthi kukhandwe indaba yokubhukazwe. Mina bengibona kulicebo elihle kakhulu lelelo ukuthi ngabe umsebenzi nawathi uyaqhubekela phambili ukuze indaba yokubhukazwe le iphephe kuhle.
Iningi lithi ekudingeni isisombululo salolu daba kumele kukhulunywe labantu abaphathwa kubi lumbhuqazwe babe yibo abatshoyo ukuthi bafuna kwenziweni. Ngimele iStudio 7 ngiseWashington, imi uNtungamile Nkomo.